So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesihlanu mhla zilithumilane kuhlalo ngula 2024 ngokhipha stove. Endabeni zethu lamhlanje.
Is humbled by the fact that the spirit of the engagement with all South Africa's political parties.
ANC iyawahlonipha amabandla wonke ngokwenza isivumelwano esiqakathekisa abantu beSouth Africa.
Ubunjwa uhulumende omanyano wele South Africa.
Abantu kunzima sesiphokuphila ngemkhuna loxaxaxaku akuvunwa ngalutho labala imigodi imigodi yangweni sidryer amanzi kawakho sithwele nzima sure.
Bakhala ngendlala elowagweru enkabazwe. Lingakhuthwa isigaba sabaculi iWoza Friday. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Sekubunjwe uhulumende omanyano kwele South Africa ozabusa lelo lizwe okweminyaka emihlanu elandelayo. Lokulandela ugedo olusanda kuqhutshwa kulelo lizwe ongaphumanga iqembu elinqobileyo okukhanyayo uthi usokhumalo usipha lolu daba esejohannesburg kwele south africa.
Ibandla elibusayo kwele south africa ele-African National Congress likhethe ukungena uhulumende omanyano nebandla le-Democratic Alliance inkatha Freedom Party le-Patriotic Alliance. Lumanyano uvezwe ngesikhathi iPhalamende entsha kwele South Africa ihlala kwakuqala namalunga ayo egcotshwa okwakuqala. Umnumzana Cyril Ramaphosa nguye ohle wakhethwa ngamabandla la ukuba umongameli welizwe. Unkosikazi Thokozile Didiza owebandla le-ANC nguye okhethwe ukuba ngusomlomo wePhalamende, kwathi unkosikazi Aneli Lotrieti owebandla le-DA wakhethwa ukuba umsekeli wakhe. Esekhuluma ngalo manyano unobhala jikelele webandla le-ANC umnumzana Fikile Mbalula uthe ubunjwe ngemva kokukhulumisana okujulileyo.
The ANC is humbled by the fact that the spirit of the engagement with all South Africa's political parties.
ANC iyawahlonipha amabandla wonke ngokwenza isivumelwano esiqakathekisa abantu beSouth Africa lesidingo zabo.
To ensure that our country comes together to address the common challenges it faces.
Umkhokheli webandla le-DA umnumzana John Steenhuisen uchaze umanyano omutsha njengethuba elitsha lokuthuthukisa eleSouth Africa.
And we believe that the government of national unity is South Africa's best opportunity.
Siyathemba ukuthi uhulumende omanyano lo lithuba elihle kulizwe lethu ukuthi lithuthuke njalo sisebenze sonke ukuvikela inkululeko yethu.
Right, as sacrosanct. And we will work together to protect our constitutional democracy.
Umnumzana Velenkosini Hlabisa ukhokhela ibandla le-IFP laye uncume kakhulu lumanyano.
We will participate in the government of national unity for the sake of.
Sizaba ingxenye yalo uhulumende ngoba yikho okufiswa ngabantu bakithi abafuna uqedwe inhlupho zabo.
With a stable government that will address their challenges.
Ngakulunye uhlangothi ibandla le-EFF elingangenanga kulumanyano lihlangene lamanye amancane lobanje izihlalo zabo zephalamende zingafiki amachumi amahlanu 48 kukanti ibandla le-Umkhonto wesizwe alingavezi ukuthi liza kuba kuliphi icele lezihlalo zalo ezingamachumi amahlanu lesishiyagalombili 58. Intatheli yeZimbabwe umxolisi Ncube uthi lobanje lumanyano kukhanya umuhle kakhulu kuntuthuko yezomnotho weSouth Africa ngolokukhathazeka kwezinye izizalwane zeZimbabwe.
Liyazi lonke ukuthi iPatriotic Alliance ilibandla elikampeyine kakhulu ngokuthi abantu bokuza abahambe. Ikhuluma kakhulu ngamaZimbabwe sike sabona uhulumende engathi mina umkhokhelwa lelibandla. Gayton McKenzie esiya kuma e-board esithi kabahambe njalo nsuku zonke uhlala esithi yena angakufuna kuphela nxa kuyikuthi uyangena uhulumende lo lebandla le-ANC ukuthi abantu bokuza bahambe. Uhlala ekhuluma kubi ethi kumele kucitshwe imitshina aye life support siza abantu bokuza ezibhedlela kufakwe kuphela ama South Africans.
umgcinisihlalo wehlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi ukubathokozise kakhulu ikwamukela impumela yokhetho kweningi lamabandla abencintisana. UMabhena uthi akukho kubi ngomanyano lo owethuliweyo kodwa okuningi izifundo okuzafanele zifundwe ngamabandla ezombusazwe eZimbabwe.
South Africa sikufundayo ukuthi kabazange badinge umuntu wangaphandle ukuthi abancedise, bayazikhulumela bona bodwa. Yisifundo ukuthi lathi sizalwane zaseZimbabwe siseZimbabwe kumele sivumelane ukuthi ukhetho selubamba njani, njalo futhi sihloniphe impumela yokhetho. Xa impumela yokhetho sitsho ukuthi sakhe uhulumende womanyano kumele sikwenze ukwenza ukuthi ilizwe lethu liye phambili ngentuthuko.
Kukhangelelwe ukuthi uMongameli Cyril Ramaphosa uzagcotshwa kunsukwana ezimbalwa ezilandelayo okuzalandelwa ikubunjwa kwedale labaphathi ntambo abalamalunga avela kumabandla onke awuhulumende omanyano. Ngamele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kulendlala esabekayo eLwagweru enkabazwe lapho abantu bakhala khona ngokuswelakala kokudla, amanzi lokunye. Abanye sebephila ngokudla umkhona, kubika uEzra Jesus Banda.
Izakhamizi iphose zonke esigabeni lesi zithi kazivunanga lutho lonyaka ngoba izulu kalinanga ngenxa yesigudumezi somkhathi ese-El Nino esemhlabeni wonke jikelele. Abantu abaningi esigabeni lesi bathi sebedengisa izifuyo ukwenzela ukuziphilisa. Omunye wababhekane le ndlala ngumnumzana Benjamin Mpala ohlala eSt Faith.
Kule ndlala esabekayo abantu kunzima, sesiphenguphilwa ngemkhuna yoxa kuxaku, akuvunwa ngalutho, labala imigodi, imigodi yangkweni isidraya. Amanzi kawakho, so sithwele nzima shuwa. Sasenza amaplani ukuthi sidlale ngamaclub ozuza igogogo la enikomunye ngomgano. Akunzima apha kule wagwene lonyaka.
Umnumzana Bonganincube ohlala eShagari ongutshekeja, yena uthi yindlala yodwa lonyaka.
Mina mphuma endaweni okuthiwa kuseShagari, hayi lonyaka kunzima, kulamanzi, izulu kalikho, lezibhurane zifile, khonapho nzama ukuthi ngikorokozi, akulamanzi, akulalutho sibili, hayi kunzima lonyaka.
Emaboleni lakho bayakhala abantu ngokuswelakala kokudla amanzi. Umnumzana Bed Nikombano uthi abantu bonke badinga uncedo.
Elwagwelo asikalutho kwasha, so asiboni asinalo ukuthi singabamba ngakho ngoba kudala msebenzi. Into besicela kuyikho ukumele ukuthi ngasincedisa esiniko kokudla abantu bazakuthi.
Lokhu ufakazwa umnumzana Michael Makhwili we Makhulambila.
Peter selwagweli kunzima izulu lana kumbe kathathu dayala ngisho lokusivumela ukuthi siya sivune nje ngisho lokuyisiqu nje komuntu. Indlale lapho ukuthi ungayibona nje umumbu ohodowele phansi esigayeni noma nje akunzima, indlale lapha inzima.
Umsekelo omdilihlalo webandla leZanu PF kuward 4 ntabamhlobo omnumzana Gordon Chuma uthi abantu bayaphiwa ukudla loba nje kukulutshwana.
Lonyaka izulu alinanga, indlala ikhona sibili siyalamba, kodwa umumbu uyalethwa nguhulumende. Upresident unikeza abantu ukudla vele, so mhla ka-21 Jahola.
Induna osogwala uthi amanzi asatholakali njalo kule ndlala esabekayo.
Akunazibholane zamanzi, indlala hayi abakasikholisi. Bakhona nje mpigana khonoko, abanye hayi bakuqeda masinyane.
Izulu ize lefika bazabe phila ngani?
Bazabe bethenga.
Okay.
Bathi bayenkomo bazathenga inkomo.
Inhlanganiso ezizimeleyo zithi kulabantu abedlula izigidi ezingamathuma esithupha 61 million ababherele indlala enkulu kuzwekazi le-Africa. EZimbabwe kulabantu abafike phose izigidi ezilitshumi 9.9 million abadinga ukudla ngenxa yendlala ebangelwe ukugudumala komkhathi emhlabeni wonke jikelele. Umongameli Emmerson Mnangagwa wavuma ukuba kule ndlala esabekayo elizweni ethi kudingakala imali efika amabhiliyoni amabili 2 billion United States dollars ukuze kuncedwe abantu abalambayo. Ngiyimela Studio 7 eLwagwero, igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Wezibathelane leMelika sicoca lodabuka eZimbabwe ohlala elizweni leli unumzana Raphael Mthombeni ngokhetho lukamongameli wakweleMelika uzaqhutshwa lonyaka ngolwezi. Uthi owayengumongameli umnumzana Donald Trump ufisa kakhulu ukuba abuyele esikhundleni.
Kuyabonakala ukuthi usengumuntu osekhuluma engathi uyazivikela kuso sonke isikhathi njalo lokuthi usefuqa kakhulu wenzela ukuthi angene ukwenzela ukuthi azixolele yena ngokwakhe emacaleni wonke la alawo kanti ke ngale lakho ukhulu laye uyafuqa kakhulu ngokuthi kuvikelwe lokho okuthiwa yidemokrasi
Nxa sikhangela sibili udaba lukaTrump lolu kalusoze lumephule esiya phambili kolapho nxa sikhangela ezokhetho. Kanye phela lokhu engazani uyaphumelela ngakhona ukuthi ekutshela abantu ukuthi ha lokhu kwenziwa ke abamthetho khonapho kwele mbeleko senzela ukuthi enganqobi.
Esimele sikunanzelele ukuthi ukhuluma kulokhu okuthiwa yibase yakhe alaba abalandeli bakhe abamsekelayo. Yibo labo abamilaye loba enzicala loba engezangicala ayisikho ukuthi ibona labo abayibase kaTrump bayimajority lapha e-America okwakhathesi bangathi bayachayana ukuthi kuyalingana akukaphumi ukuthi ozaqhuba khetho anqobe ngubani ungathi kuyalingana kodwa ke sokusiya sibili kuma elections ngokwawo bazaphuma abantu babona ukuthi onguye ongcono ongangena athathe isikhundla nguphi phakathi kwabo babili
yes yabona njalo kule nto leyo kuthiwa yi-abortion sibonile i-supreme court sithi hayi kule philisi lelo kumele lisetshenziswe kumele lihlale likhona kodwa ama-democrats kade khangele khonapho ukuthi ikwabakulwa ngakho besithi ibandla lama-republicans kalifuni ukuthi abantu bayenze khona kuma-abortions akusoze kulimaza ubiden khonokho
hayi angiboni ukuthi kuzamlimaza lokho ngoba angithi laba be-supreme court bamisa wona lowo mthetho ngaphambili ngale so khathesi besebesesaba ukuthi bangaphinde bamise iphilisi leli sekuzabonakala ngathi bavele balwisana labo mama angiboni ukuthi kuzaba yinto ezamhlupha kakhulu ngoba khona lo mthetho wokumisa yona i-abortion ulokhu khona wona lo othandwa nguTrump
lo ngumnumzana Raphael Mthombeni odabuka eZimbabwe ohlala eDallas Texas khonapha kwele Melika Omanje sike sizwe amazwi kahulumende wakwele Melika
Ele Melika likhathazekile ngokuqhubekela phambili kokubotshwa kwabalela amalungelo oluntu e-Azerbaijan kutsho isikhulumeli sogatsha lobudlelwano lamanye amazwe umnumzana Matthew Miller ukhiphe lumbiko ngesikhathi ephendula imibuzo yentathela izindaba ngokubotshwa kwengcwethi ye-Azerbaijan yezenotho elodumo njalo eyintathela izindaba uFarid Meralizadeh uMeralizadeh wabotshwa ngamapholisa mhlaka 31 Nkwenkwe kucala eletheswa iphephandaba elisebenza lizimele lilwisa inkohlakalo ele Absas Media sekulentathela izindaba ze Absas Media ezimbalwa esezibotshiwe okusukusela ngolwezi ezinye intathela izindaba ezigoqela ezomsakazo weTop Lam zibotshiwe ekuqaleni kwalona lomnyaka kuhlelo lokuncindezela intathela izindaba ekakhulu lezo ezikhupha indaba zenkohlakalo eqhutshwa ngohulumende okuma ngalisayo ukuthi iphephandaba le-Absas Media eselisebenzela phandle kwelizwe le-Azerbaijan kanye lo-Farid Meralizad bathi u-Farid kayisiso sisebenzi se-Absas Media kodwa ngomunye wengcwethi ezixoxa lephephandaba leli ugwalo logatsha lwemelika lobudlelwano lamanye amazwe olusanda kukhutshwa lumumethe phakathi kokunye indaba zokwephulwa kwamalungelo oluntu e-Azerbaijan luchaza ukuncindezelwa kwamalungelo abezindaba kugoqela ukuhlaselwa kwentathela izindaba ukubotshwa kazo kanye lokusebenzisa imithetho okumisa ukukhutshwa kwemibiko isikhulumeli sogatsha lokudlelana lamanye amazwe umnumzana Miller uthi labo abasebenzisa amalungelo lo abo agoqela ukukhupha imibiko akufanelanga babotshelwe ukwenza lokho siqhubekela phambili sikhuthaza uhulumende weAzerbaijan ukuthi akhulule bonke ababotshelwe ukusebenzisa ilungelo labo njalo ahloniphe amalungelo oluntu kutsho umnumzana Mila
la ngamazwi kahulumende wakwele Melika Namhla sixoxa lo nkosikazi Queen Sowa olenkampani ibona ngezempila kahle.
Ibusiness yami kuthiwa ihlalani kuhle Rugare Medical. Ihlalani kuhle yaregistra ngo-2017, iregistra eZimbabwe lase-United Kingdom. Sidila kakhulu ngama-medical aid. Khathesi sesivule i-renal unit ku-George Slundika koBulawayo. Njalo sesile sibhedlela, isibhedlela si-under renovation. Kusuke nje kwaba lama-challenges, so asikaqedi ukuthi si-renovate. Njalo sesilalokhu abakubiza bathi i-domiciliary care, lapho esihamba khona siyabona abantu ezindlini, sibancedisa ngokugeziswa, ngokuwatsha, ngokubhadala amabhili. So sesikhulile.
Ye, nxa sikhuluma-ke ngakhonokho-ke elikunika abantu kwe-health insurance, lokhu kuyimalini ukuthi umuntu abe khona phakathi?
Kuqala ku-$17. I-$17 iyabe ikuhambisa ezibhedlela ezinjengabompilo central lama-mission hospitals. Ye-$17 ebese that is for umuntu omdala nomntwana kuyafanana. Ebese sisiba lama-plan alandelayo, umntwana kuyabe kuyi-$40, umuntu omdala kuyi-$59. Leyo iyahambisa kuma-private hospitals enjenge-corporate 24 lezinye nje ezinye izibhedlela ezincane ngaphandle kwe-Matadei ma okobulawayo. E-Harare iyahambisa kibo-Bains Clinic, maningi nje lapho ungahamba khona. Then bese sisiba le kuthiwa yi-Clover, ke ikuhambisa zonke izibhedlela ongazicabanga eZimbabwe. KoBulawayo ngikhuluma nge-Matadei, e-Harare ngikhuluma ngabo-St Anne's, zonke nje izibhedlela ongazicabanga koBulawayo. I-specialist uyahamba, ama-physiotherapist, ama-GP, medication, amaplan wonke nje awethu avumela khonoko. And nxa ukuthi ungagula uyehlule kukwelatshwa eZimbabwe, ba udoctor uyakurefera eGoli kumbe e-India. Into enhle ngakho futhi silalokho kuthiwa yi-funeral plan. Nxa ukuthi let's say udlule emhlabeni, siyanika i-bereavement token ye-$300 with all our plans. And all our plans futhi njengabantu abaningi eZimbabwe siyazisebenza. Ma unga-admitha esibhedlela, after 48 hours uyaqalisa ukuthola i-cashback ye-$100 a day. So i-day u-dischargewa uyahamba ufila amafomu bayakunika $100 per day.
Lo ngunkosikazi Queen Sowa, umqondisi wenkampani yehlalani kuhle healthcare, ubexoxa ngeStudio 7 ese-London. Soke isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, sanibonani. Ya, kati besicela lisibuzele ugovernment waseZimbabwe ukuthi ulwane nathi thina abandebele or ulwane namaZimbabwe wonke, ngoba okwamanje sigcwele iganga sizama ukudinga lokhu nalokhu basilwisa, sidama ukudinga lokhu nalokhu basilwisa. Sicela ukubuza ukuthi intengo yama-passport, why ipassport yakhuphuka kangaka eZimbabwe? Kodwa esikhala ngakho ukuthi intengo iyakhuphuka, nemisebenzi ayikho, nemali ayikho, siyaphuma siyathabalaza emazweni. Wakuwayibona kuphi ipassport ye-R3200? Ma uthe icathanisa nale esikhona thina lapha eSouth Africa esizama ukuncenga khona ukuthi sidingele imdeni ukudla, ma bebuza ukuthi ipassport iyithatha ngamalini, sizwa bethi i-3200 nethi ipassport siyithatha ngaboma-400. Alikuboni ngani ugovernment kazinu yini amakhwapha umnankagwa labalandeli bakhe? Yini akuyangisi yini lokhu ukuthi uzwe uzothatha i-embassy yakho uzoyifaka lapha eSouth Africa izobiza iprice ethi 3200, bona lapha eyabama-ambassy esenza ipassport nge-400 rand?
Yani wasakazi bakaStudio 7 okhulumayo ngusithandazile Ndlovu, ngikhuluma seJohannesburg eSouth Africa. Hhayi, ukwenza kwesatambo kwama-South Africans ngeyo kufanele seZimbabwe. EZimbabwe angithi kwenziwa intando kamnankagwa, lana eSouth Africa kwenziwa intando yabaningi. So kumele sikukhangelisise ngazombili ukuba iSouth Africa kwenziwa intando yabaningi kumavoti, hhayi intando yomuntu oyedwa. EZimbabwe kungalitshintsha nje lakho uba ungasusa yini umnankagwa, kwenziwe intando yabaningi, intando yabantu. Andlelani kwizolo likamnankagwa lezanupiyefu yakhe nemoli yakhe.
Elibingelela lonke. Ya, ngithi ngikhulume ngendaba ze-politics yakithi ekhaya.
ya kuma opposition lapha abantu babonakala abantu uchamisa lo job scholar abantu kabakhetha ujob scholar ujob scholar ubrave yikho kufuneka kupolitics uyavuma konke ukuthi kwenzakale njengokwenziwa uMandela ya uyavuma konke ulwela abantu khangela uchamisa udinga izinto eziningi ukupolitics uzodinga imali
ye laba ke ngabanye babalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo lani lakho ukusidumela enu imibono kunombolo ethi 1202-465-0318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu ngewhatsapp bakanisicelo senu kunombolo ezithi 1202-465-0318 siyosibale njalo lokunye okwenzakala khonapha ke kufacebook yethu yesindebele VOA Ndebele kuloku sikudumezileyo kumbe sithe sokuphanyeka khonapho ukumayelana lontombazana okuthiwa ngu-evangelist umama lo unkazana lo uthengisa inkoni kobulawayo nakho okunye okwethulwa ngabantu uyakhala sibili untombazana lapha uthi lo bethengisa akathola imali engani ithe xaxa kulo Cynthia Brown uthi kubi kakhulu kwele Zimbabwe waze wahlupheka umntakamama ake sincedeni bantu bakankulunkulu kuzobuya ke umazibisa Shepherd Sindiso la uthi yeyi kwazi wahlupheka umntwana omncane kambe akula yini ukuthi singamnceda ngakho untombazana lo kubuhlungu ngoba uzagcina esenda esisemncane kuzobuya u-Anthony Mpo futhi bakithi lingajajile abazali bakhe ngoba eZimbabwe kulobuzima obumangalisayo kuzobuya lothando lwenkosi Thando Nkomo uthi umntwana lo mncane kakhulu uphandela abana wakhe so uthe khona uphandela abana wakhe njalo ukuthi ubadingela le school fees kuzobuya ke usindiswa likhupha uthi muhle usizi bakithi ngabe uyathola uncedo olungcono so ke kulabo ke abafisa ukuthi bamncedise xhumani xhumanani ke lo Ezra Jesus Banda sibona ngazani ke uzolinceda khonapho ke ukuthi uncedo lufike kuntombazana Zoma Tobias uthi emakhazindeni ikhasi lami uhluphekile lo ntombazana singazuthi singamenzelana okuhle Prince King Sandile Genga uthi lapha phela kulobuhlungu bunzima kuthi abantu zabona bevota ngendlela engayisiyo kuyahlupha konke lokhu kuzobuya ke umfoka Brighton Ndebele uthi o bakithi sazahlupheka kwale Zimbabwe kambe soneni Brit Tandeka Ncube zacinga ngawe lapha uthi kodwa bakithi yeyi impilo le inzima asazi ukuthi sonani kule Zimbabwe kambe kuyophela nani ye kunjalo ke isihlobo zethu le yiStudio 7 esakaze eZimbabwe lisizasiphuma ngapha eVoice of America eWashington
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo
Lomhla ke sikhuluma ngokwenzakalayo kule South Africa usokubunjwa uhulumende womanyana manyano Nantoke uhlelo lukaZulu
Uhlelo Woza Friday kuliviki sixoxa lophathisani moyo oweqembu lemokomba eliqala ukuchaya namhlanje eMelika. Iqembu leli elizachaya eWashington DC namhlanje likhangelele ukuphatheka njalo emikhosini evalisela oweAfrican Vibration Music Festival lowe the Africa World Music Festival.
Amalungiselelo wonke nje kusendleleni eqondileyo kuhamba kahle njalo silethemba ukuthi umculo lo esiza lawo abantu bazowamukela kakuhle nje njengoba kodwa vele sike saba khona ngapho enyangeni edlulileyo ngathi ezimbili ku-April khonapho kodwa hayi sisebenze kakuhle nje ngemva kweminyaka singazange salugxuba kwele Melika ngaphambili sibona kungaba yi-5 to 6 years khonapho kodwa but ngendlela masithe siphenduka ngayo hhayi basamukele kakuhle lapho ebesihamba khona sishaya khona hhayi konke nje kuyinto kade ihle kakhulu anto kuze basijabulisa lapho.
Moyo namhla lichaya ngaphi njalo ngeziphi ezinye indawo elizachaya kuzo?
Sizokuba sise-Washington DC Kennedy Center and then sizokuba le Dallas eTexas kuthiwa yi-African Vibration Music Festival. Leyo sizobe sixhumene nabanye abahlabeleli bakuleli kwele Zimbabwe abakhulu abanjengabo Thomas Mafumo la uzokube ekhona khonale. Ngathi nje kuyabe kukuhle bakhona nje abanye abasasukumayo. Njalo saba mema lapho bazokuba khona sihlangene sinjalo and then sibe sesisiya kuthiwa yi-Tromansburg Grassroots Festival yikho lapho esizokube sikhona siye kuba e-Detroit nako-Boston.
Kukhona na okutsha abalandeli abangakukhangelela
nje amaculelo izingoma zakhona ungathi zimnandi sizibeke nje ngolunye uhlupho olungathi lutshintshile kancane ngendlela bona kade besazi ngakho so hhayi lathi sikhangelele sibili ukuthi lokho kuzokuba intokozo kizo izethameli zethu.
Abalandeli bengaxhumana njani nani?
Kuyikuthi lapho esiyabe sidlala khona nxa bethe bakhangela kupheji bathola abangazali besizwe kodwa balesifiso bayakhona ukuthi bathenge amatikiti kulezo ndawo esizabe sikizwe nxa kuyikuthi siyabe sisetown khonapho. Njalo imiculo yethu iyatholakala konke ku-Spotify, YouTube endaweni ezinjalo nje konke ungasidinga khonapho uyasithola. Then okunye engingakutsho ikhona ukuthi loba libe ngasimema nje lapho ababe khona kumeni loba ngama-festivals loba yini ya nxa bengathola ukuthi bekhulumisane nabo manager hayi konke siyakhona ukufika khonapho.
Namhlanje yiphi ingoma ongafuna siyichaye kuhlela?
Hayi sile silamavidiyo esinawo esawenzayo ingoma okuthiwa ngunzara apana so maningani kungaba yinto enhle kakhulu nxa lengasimpla nje le album lethu na lelothiwa tusona elitsha esilalo nje lisemple ingoma ezikhona phakathi konke kanjani.
You made a bunch of sense.
siyabonga kakhulu ke Taboka Ncube lemkumba khonapho ke okwanamhlanje simalapha uhlelo lwenu zulukandaba olivalisa ngenjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube lelaye